Lokhu kuphume emkhosini wokuphawulwa okusemthethweni kwendawo yakuqala elizweni ezosebenza izimele eHarare ukusiza abalemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo lapho uZulu aza kube ehlolwa ukuqhuba imisebenzi yenhlolisiso kanye lokutholiswa imfundiso eye Onkoke Zimbabwe Center. Abezempilakahle bathi lesi simo sengezwa ikuphuza kokuyadinga usizo okusuke kube nzima ukwelapha imvukuzane nxa isikusimo esibi ofana le-stage 4. Obe ngumhlonitshwa kulo mkhosi umphathintambo wezempilakahle uDr David Barinyathwa uthi unatha yiloba yiphi imihlobo yotshwala okwedlulisa amalawulo kuyingozi ngoba kusengeza amathuba okuhlaselwa imvukuzane.
Alcohol is a risk factor. So those people who take alcohol
utshwala kuyingozi enkulu kungezelela amathuba okuhlaselwa imvukuzane. Abanatha utshwala okwedlulise amalawulo bethatha amaphayinti edlula isikhombisa abasengozini. Kuthi abesifazane abazitshela ukuthi bona abanathi utshwala benatha amawayini bayaziyenga ngoba inesilinganiso esiphezulu sotshwala, isilinganiso sokulitshumi lane ekhulwini 14%. Bakhona engibaziyo abanatha liwayini kabili ngelanga, ingxenye yembodlela ngelanga. Umuntu uyezitshela ukuthi anganathi utshwala ngamanga lawo.
Enye ingcwethi kwezokwelatshwa kwemvukuzane esebenzela i-Onkoke Zimbabwe Center uDr Emmy Ndlovu Hlongwane uthi lobesintu utshwala labo buyingozi kumpilakahle yabantu,
ikakhulu ebantwini abanatha utshwala besintwini. Ngoba amaphosa asetshenziswa ukupheka utshwala lobuyani, kwesinye isikhathi ayabe lama-carcinogenic, sithi ngama-carcinogenic substances. Ngathi ingcekeza phakathi engayenza i-cancer. I-cancer kakhulu ejwale ukwenza e-associated lokunatha utshwala ngiyethwa nge-esophagus.
Lanxa lindawo iphawulwe ngokusemthethweni namhla, uDr Ndlovu Hlongwane uthi iqale ukusebenza nyakenye njalo ingakhethi oza kuzathola usizo kiyo.
Isikhathi eziningi abantu bebephuma eZimbabwe besiya e-India kumbe ne-South Africa bedinga uncedo lonalolo, but khathesi sebene-chance yokuthi beluzuze uncedo lonalolo eZimbabwe. And e-Onkocare kulama-specialist atshiyeneyo futhi uyaziza not only i-care yokwelatha imvukuzane, even i-spiritual care you are given to it. And giving me support for the family members, because now ulemvukuzane, even the family members are affected. So Onkocare iyaku-offer konke lokhu, incedise ukwelapha kwemvukuzane.
Bebekhona labaze ukuzafakaza ngosizo abalutholiswa kule ndawo selokhu yaqalayo ukusebenza nyakenye, okubalisa unkosikazi Thandiwe Jambaya. Yena watholakala elemvukuzane yomlomo wesibeletho kusese masinya.
I am a very healthy person. I've changed a lot of things, a lot of diet, friends as well.
Ngiwumuntu oziphileleyo, sengaguqula indlela engidla ngayo nabangane. Ngithanda ukuthi kuZulu ukuba abothula nxa kungekho okuhle angakutsho emuntwini osetholakale elemvukuzane.
UDr Barinyathwa utshela bekadele kulo mkhosi ukuba uhulumende ezimisele ukuluqakathekisa lolu dubo lwemvukuzane, kuqhutshwe inhlelo zemikhankaso ezinjengeyokuvimba igciwane lengculaza le-HIV okwasiza ukutholisa uZulu ulwazi olwaneleyo. Iziphathamandla zale ndawo zithi izokuba ngesiza uZulu wonke jikelele elizweni ekuthini konke akudingayo akuthole endaweni eyodwa. Le ngcwethi ezafundela ukwelapha imihlobo yemvukuzane zizotholakala sikhathi sonke. Abe Onkoke Zimbabwe bathi bayemukela yonke imihlobo yama-medical aids elizweni, bathembisa ukuba kuzodingwa indlela zokusiza abayanga lapho bethe baza ukuzadinga usizo kibo ukuzakwelatshwa. Uhulumende uthi ukuba khona kwalindawo kuzosiza kakhulu ekuthini zande izibhedlela ezisiza abatholakala belemihlobo yemvukuzane ehlukeneyo, ukungezelela kwezimbili ezihlezi zikhona ezibalisa isibhedlela se-Parinyathwa Group of Hospitals kanye lempilo Central Hospital. Ngimele isidio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.